isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngomvulo omhla ka 22 Nkwenkwezi 2017 ngu Chris Gande.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Kwesinye isikhathi kusuke nje kube ukuthi omunye anga uthi nama misunderstanding akade ekhona phakathi kwabantu. Abantu ngalizele lingachathiselani kuhle ezinye zezinto kuba nama misunderstanding.
Ivandla leZANU-PF lithi liphakathi kokucwayisisa udlakela oluqhamuke kobulawayo emahofisini alo eDavis Hall lapho kulimale khona enye inkokheli yaleli bandla.
Sezilamavenda ayi-2 million. Amankampani la kobulawayo okusebenza inkonzo okwakusebenza khona abantu. So i-2 million lezi abazifikileyo, abantu bakhona basebenza ngaphi? Yizipoko yini? Uyazihlolela, ngiyabona ukukhona kunakileyo.
Amabandla aphikisayo asola umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa ngamazwi yakhe okuthi uhulumende weZANU-PF sayenelise ukusungula imisebenzi edlula izigidi ezimbili.
Abogatsha lwezempilakahle baphakathi kokuqhuba imihlangano bedinga imbono kaZulu ngenguquko edingwayo kumthetho wezempilakahle oweHealth Services Act.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla leZANU-PF lithi licwayisisa udlakela oluqhamuke izolo kobulawayo emahofisini alo iDavis Hall lapho okulimele khona enye inkokheli yaleli bandla. Abalimalileyo babalisa umgcinisihlalo wabatsha unkosazana Anam Khohla lomgcinisihlalo wesigaba sebulawayo Central District uMnumzana Magura Charumbira okwazwe ngenqamu. Udlakela lolu lubikwa luqhamuke ngemva kokuba ixuku elifuna unobhala oqoqa inhlelo zebandla uMnumzana Sevia Kasukuwere lingene ngodlakela emhlanganweni kade ukhokhelwa umgcinisihlalo webandla esigabeni sakobulawayo uMnumzana Dennis Ndlovu besithi umhlangano kawukho emthethweni. Lokhu kwenzakale ngemva kokuba abasakhulayo labalwa impi yenkululeko bevimbe abakade bephakathi kwehofisi babacathamela bephandle okwamahola ayisithupha. Amapholisa omvukela abiziwe kodwa abikwa engenzanga lutho. Lumhlangano ocithwe ngabasekeli bebandla ubikwa ububizwe ngumsekeli kamongameli uMnumzana Phelekezela Mphoko obekhangelelwe ukungena emhlanganweni laye kodwa kasayanga. Sixoxe lo Mnumzana Charumbira ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Sina njengamayouth sabona ukuthi hayi umuntu lowo basirobhile. It seems like they connived with some of the people abe lokuzela abe youth group. Saqala ukuthi siyenze ama meetings labantu labana kade begele izimali sikhamba le. So abantu abakhamba lokazikwere bazonda bathi kathi wena Charumbira uzenze ubani? Ufuna ukuthi umkhulu wethu ayenze so. Sina njengama youth kade sesizizi resolve lokuthi ukazikwere we want to pass a vote of no confidence ngoba very kaso umuntu okhamba laye. Very lisela iboneka lomuntu wonke. So abantu laba batho bazonda. They teamed up yesterday. They teamed up and bangichaya bebanenge. Bathi bengichayile bebanenge bangigwaza lengqamu futhi about you. So lamanxeba vele ezingqamu kade ngigwaza lazizolo. So that's where there's a problem.
Manje babotshiwe yini laba abakugwazileyo?
Abantu abangigwazileyo babotshiwe and kade kumele sikhambe ekhoti. Mbona kumele sikhambe ekhoti kusasa ngoba amapolisa kade esihambele ekhoti kusasa. Manje ekhoti kusasa ni report kathesi ni very ku cutting admit you a u b a and dilo so sengisukile kathesi elokuzeni sengisukile kathesi empilo kathesi bangidischargele so sokumele ngihambe nje ngihambe engine kathesi mvele empilo so akuyenza ukuthi ngihamba labo kusasa ecourt ngoba ireport yapmasta 7 days plus lami angize kahle vele ikhanda lami libuhlungu
manje bona bathi nabakhulu bebandla
hayi abantu bebandla wonke vele even kuvela phezulu njengoba libona 9 out of 10 provinces ezalapha eZimbabwe ziyalile ukuhamba lokasikuwele ngoba zibonile ukuthi leli lisela and ngumuntu ongatendekalanga so vele kabafuni bonke bapasi i-vote of no confidence kukasikuwele so kusale leli ihlanya elilapha koBulawayo kuthiwa nguDennis Njoku.
Hello ke ngumnumzana Magura Jarumbira umgcini sihlalo wesigaba seBulawayo Central District kubandla leZanu PF bekhuluma icingweni le Studio 7 ekhona le koBulawayo. Lokhu sikudabalunye abalwa impi enkululeko sebehlukene imbono phezu kokuthi umnumzana Sevia kasukuwere axotshwe na kubandla leZanu PF kumbe hatshi. Lokhu kube sobala kudlakela lwenzakale izolo emahofisini ebandla leZanu PF koBulawayo. Sixoxe lomnumzana Mutsho Ndlovu omunye wabalwa impi yenkululeko othi abenza udlame kabazwisisi ukuthi ukasukuwere usebenzele ibandla kabuhlungu njani.
Indlela engingakuthatha ngayo Dande ukuthi imbono yabantu iyathiyana kwesinye isikhathi kodwa ngokubazikela kwami ngangikhangela nami ngelihlo elibanzi ukuthi kwesinye isikhathi kusukeze kungekuthi omunye angakuthi nama-misunderstandings akade ekhona phakathi kwabantu. Abantu ngalizele lingachasiselani kuhle ezinye zezinto kuba lama-misunderstandings.
Okokuthi umnumzana kasukuwere engaba eyiyo imbangela abantu abasamfuni lina lithini ngakhona?
No, ukasukuwere is not the issue, Gande. As far as I'm concerned, the problem engaba khona in another way. You see, the no tendency of having what you can call ama big chefs, you know, big guys holding big positions. There's a chaser for ama hidden agendas. Bese kusiba ukuthi ukumele kube sekuphuma ngomuntu onjengokasukwele. Okasukwele, mind you, I cannot believe this, ukuthi umuntu onjengokasukwele going throughout the country day and the night angavuka esekhoze all these things. And my defense line on that one, which is since okasukwele started the program, a commissary within ZANU-PF, I can assure you, Gande, ZANU-PF has always been on top of the situation. And now you cannot deny that, especially in terms of winning ama elections outright. That is the second answer.
Hello ke ngumnumzana Mutsho Ndlovu omunye wabalwa impi enkululeko ekubandla leZanu PF ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekoBulawayo.
Amabandla aphikisayo sesole umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa phezu kwamazwi akhe okuthi uhulumende weZanu PF senelise ukusungula imisebenzi edlula izigidi ezimbili kusukela ngesikhathi sokhetho luka-2013. Iphephandaba le-Newsday libika ukuthi uMnangagwa ukhulume amazwi la ese-Midlands lapho ethekelele khona inkampani ebona ngezenjiwayo e-Africa Chrome Fields. UMnangagwa uthi imisebenzi le ivele kugatsha lwezokulima la kumankampani achiyeneyo. Umsekeli wesikhulumeli se-MDCT uNkosazana Tabitha Khumalo utshele iStudio 7 ukuthi okukhulunywa ngumnangagwa akusilo qiniso.
La yothwa ngamanga ngiyabona ukhulume ukhona kudlileyo okumphiche ingqondo wabona iZimbabwe efiswa nguzulu wonke ngoba okukhona lapha kuground okukhombisa ukuthi abantu abathole imisebenzi abantu bonke kuleli lizwe sesilamavenda ayi-2 million amankampani la koBulawayo okokusebenza inkonzo okwakusebenza khona abantu. So i-2 million nje zabazivundileyo abantu bakhona basebenza ngaphi? impoko yini uyasihlolela ngiyabona ukukhona kunatileyo kuza mine kungaphela emzimbeni uzakhuluma into ecacile hayi khona la yowamangala kulanto enjalo
akula yini ama fekitali kumbe mhlawumbe amankampani ekade evalile ancediswe nguhulumende avuselelwa mhlawumbe yiwo umnanga kwakhuluma ngawo
hayi mina ngidabuka kobulawayo kobulawayo yikho lapho kokulamankampani wonke ongawacabangela wonke lapho kwakunamankampani khona ziyehla inyembe uzathica phakathi kwamankampani sokumila utshani ezinye amanye amankampani aseziwela wodwa ngokuthi akunamuntu ongena khona ungahamba kololiwe namhlanje amatolokisi kaloliwe agcile utshani asemila utshani so ngiyadideka nxa esithi yena usevulele yomsebenzi eyi-2 million kuyandide ingqondo ngoba okulapha yinsinda baphenduli abantwa bethu sebetshona emabridgini bebhema okudakayo benatha okudakayo okukhombisa ukuthi iy'nkokheli zethu zakusasa kuyabe kuyingxakangxoza
mhlawumbe sokuyindlela yokuhuga abasekeli njengoba nje ilizwe selibhekane lokhetho
lelo limiqotho sibili anti sonke siyazi ukuthi izanu yona uma sesizakuya kukhetho kulezinto kulethukela abathanda ukuthi balinike uZulu ukwenzela ukuthi uZulu aqalise ukuthi abalandele Zulu kandaba nxa izani lingayifundi namhlanje sozaba sayifunda sebeqalile amanga ukuthi lina balihuge ngemisebenzi engikhulu ngendlala ababangayiqediyo ngezibhedlela ezezivulala abantu ngezikolo ezilamatitshana angaholiwo abantu abethu abasafundi akula nto enjalo asikhipheni imizalo silungiselele ikusasa yabantu abethu labazulu
unkosazana Tabitha Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli se-MDCT sixoxela ekobulawayo
Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa besezemukele ngezandla zombili inkulumo kahulumende weZimbabwe yokuthi uza kwesula imigoqo ebivimba ukuthengwa kwempahla lokudla ukuthile phandle kwelizwe. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg eSouth Africa.
Olesihlanu umphathintambo ogatsha lwezamankampani lokuthengiselana umnumzana Mike Bima Uthe uhulumende uzasuza imigoqo le ebisenqabela ukuthengwa kwempahla ethile phandle kwelizwe ngoba isiwenzile umsebenzi wayo. Kodwa ke ngensonto uBima utshele iphephandaba leSunday Mail ukuthi ukususwa kwale migoqo kungathatha izinyanga loba iminyaka ngoba uhulumende engajahanga lutho. AbeZimbabwe laba bathi lobanje besemukela inkulumo yokuthi le migoqo izakhitshwa. Aba sibone isizathu sokuthi kuthathe izinyanga ngoba umthetho wemigoqo le Statutory Instrument 64 kawuzange ubasize kodwa ubalethele uhlupho lobunzima obukhulu ekuseleleni imuli zabo ezisekhaya. Umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo eningi labomama abasebenza kule South Africa bethumela impahla ekhaya unkosazana Victress Matutu uthi akakuzwisisi ukuthi kungani uhulumende engalungisi lokho afuna ukulungisa le migoqo isikhitshiwe.
Kuyajabulisa ukuthi uhulumende usecabanga ukuthi asuselwe ebhani kodwa kubuye kungajabulisisi kahle hle nxa uhulumende ezathi kusengathatha izinyanga kumbe iminyaka. Siyobe sikuphi thina ngaleso sikhathi kuthathwa lezo zinyanga kumbe iminyaka. Siyafisa uhulumende ukuthi angasicabangela. Ngithemba ngikuzwa ngacabanga ukuthi mhlawumbe into ezokwenzeka njengakusasa nje. Kuyadabukisa ukuthi yinto ezokwenzeka mhlawumbe ngemva kwezinyanga mhlawumbe ngemva komnyaka.
Uhulumende wethula lomthetho ethi uvikela amankampani eZimbabwe kwabangela ukutshengisela okunodlakela abantu bephikisana laye kulokhu. Unkosazana noMazulu Ndlovu uthi le yinto kufanele ukuthi aluba uhulumende wahle wayenza nyakenye ngesikhathi abantu besithi iza kwenza impilo ibe nzima.
Fikethe kakhulu ngoba uthola ukuthi wekele ukuyithenga leyo nto lapho uma ufika ngale uthola iprice yakhona iphezulu kakhulu othola ukuthi leyo nto esitolo ayikho vele total usukungasazi ukuthi kumele wenzeni osokucost ukuthi ugibele edolobheni ekudeni kanje uyothenga khona.
Ekhuluma emhlanganweni weziphathamandla zamankampani kahulumende amankampani azimeleyo lezinye inhlangothi obukhuluma ngokusebenza kohlelo lwezim asset umnumzana Mike Bima Uthe luhlelo selufezile injongo zalo kanti futhi luhlangene lobunzima obukhulu. Amankambana kwele South Africa abasezimisele ukuphindisela lawo ngokwenqabela ukungena kwempahla zeZimbabwe kuleli. Ngakwelinye icele lokhu bese kusenza kube nzima ukugcina imisebenzi ebicandwe ngamankampani abethenga lezimpahla phandle kwelizwe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Kulive Talk lamhlanje sixoxa ngokulwisana okuqhamuke phakathi kwamaxhoko ebandla lezano PF kobulawayo ngempela viki.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 kuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Singakangena esigabeni silandelayo wathi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inani lasebehlinziwe beguquka ukuba ngabesilisa loba besifazana bona bengazalwanga lokukhula benjalo kwelemelika libikwa likhuphuke ngesilinganiso sokungamachumi amabili ekhulwini i-20% phakathi komnyaka ka-2015 lo-2016.
Ngesikhathi wake waba ngumphathintambo wezempila kahle kwele Ethiopia uNumzana uTedros Adhanom Ghebreyesus eveza isifiso sokuncintisa esikhundleni somqondisi wenhlanganiso yezempila kahle emhlabeni jikelele iWHO elizweni lakhe. Abantu abazinkulungwane ezedlula amachumi amathathu i-32,000 babikwa behlaselwe ngumkhuhlane wesihudo, kodwa yena lo hulumende bengafuni ukuthi sibizwe ngokuthi cholera ngoba kungaphazamisa intuthuko yomnotho walelo lizwe.
Abogatsha lwezempila kahle baphakathi kokuqhuba imihlangano bedinga imbono kaZulu mayelana lokuguqula umthetho wezempila kahle owe Health Services Act osokunqunywa izinhlanganiso ezizimeleyo, ingcweti kwezempila kahle kanye labakumsebenzi wezempila kahle. Kubika unompumelelo moyo.
Iqula lengcitshi ekuguquleni imithetho yelizwe ukuze ihambelane lesisekelo sombuso esitsha, i-Interministerial Task Force ephansi kogatsha lwezemithetho ledale lephalamende baphakathi kokuguqula umthetho wezempilakahle ukuze uhambelane lesisekelo sombuso. Inkokheli zogatsha lwezempilakahle zezibhedlela ezehlukeneyo lezenhlanganiso ezizimeleyo ezikhankasela amalungelo oluntu kwezempilakahle bahlangene kobulawayo bebonisana ngokuba umthetho we-Health Services Act Chapter 1516 kumele uguqulwe ngenhloso yokuthi amalungelo ezigulane lezisebenzi zempilakahle kumele acace. Unkosikazi Runyara Rogurira, isiphathamandla sogatsha lwezemithetho ledale lephalamende, uthi asiwo wokuqala umhlangano wokuzwa imbono kaZulu ngalumthetho wezempilakahle.
Today we are here to align what we call the
Lamhlanje silapha ukuzodinga imibono ukuba silobe kakutsha umthetho we-Health Service Act. Ugatsha lwezempilakahle bakhangelele ukuba lo mthetho omutsha lo ngumhlangano wethu wesibili ngapha eZansi yeZimbabwe sidinga imibono kaZulu.
Unkosikazi Aminata Ruodo owenhlanganiso ye-Center for Applied Legal Research uthi benza ucwaningo lwemithetho okumele iguqulwe lesisekelo ukuze ihambelane lesisekelo sombuso welizwe kanye lokuhlawulela imihlangano ukuze abantu baphe imibono yabo.
Hongu, tirikushanda pamwechete ne
sisebenzelana le IMT sisebenza kuhle kodwa akutsho ukuthi asikaze singazwani. Loba ngamanye amalanga singazwani siyabe siphikisana ngomsebenzi ukuba uqhutshwe kwakuhle ekulotsheni komthetho we-Health Service Act.
Unkosikazi Sandra Gumbo, umgcini sihlalo webhodi yesibhedlela se-Ingutsheni uthi lolu hlelo solubavule inkophe ukuba basebenze ngayiphi indlela.
Ngibona ngani lolu hlelo oluhle kakhulu, luyasincedisa kakhulu lathi ukuthi sizwisise iconstitution yethu ukuthi ingani, sizwisise futhi ngesigabansi ngokwezempila kahle and what it's ukuthi uhulumende udingani kithi njengebhodi ukuthi sisebenzelane laye.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezigulane, i-Community Working Group on Health, umnumzana Desmond Ntini, uthi bayathokoza ngokwenza ukahulumende ngoba labo bayenelisile ukupha imibono yabo.
Kuqakathekile kakhulu ngoba siletha ukuthi ilizwi lethu lizwakale ukuze umphakathi usizakale. Sikhangelela ukuthi lokho abakukhulumayo lathi sibe lakho esikufakayo okuzaba lakho ukuthi kuncedise isisekelo sombuso ukubana sisebenzele abantu singabi yilizwi nje liphongoba semaphepheni.
Isisekelo sombuso esitsha esaqala ukusebenza ngomnyaka ka-2013 sadala ukuba eminye imithetho ilotshwe kakutsha ukuze ihambelane lesisekelo sombuso. Okwamanje ugatsha lwezemithetho ledalele parliamente liphakathi kokuloba kakutsha imithetho eminenyi kodwa abaningi bakhala ngokuthi luhamba ngesiqubu sonwabo. Imithetho engamachumi ayisithupha lantathu kumele iguqulwe. Elichumi lambili ayikaguqulwa kuthi eminye ikumazinga ahlukeneyo okuguqulwa. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Abenhlanganiso ezilwela ilungelo labantwana labasakhulayo bakhuthazwa ukuba basebenzisane lalabo lapho kuhlelwa inhlelo zalezinhlangothi zombili. Ukulalela imbono yabantwana labasakhulayo kuyindlela engasiza ukuthi zamukelwe kuhle lezo nhlelo njengoba zizoqhutshwa kulandelwa okuvelela kubanini bazo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abasakhulayo baveze lokhu ngemva komhlangano eHarare wenhlanganiso zilwela amalungelo abantwana eziphathiswa ngosizo lwemali ngabe Therese de Homes yakwele Germany. Unkosazana Nolene Bekezela Nyamambi yisifundi esifundela umsebenzi wokuthapha indaba yeMidland State University enkabazwe eGweru.
I-participation yama-youth iqakathekile ngoba sithi thina nxa abadala bengahlala phansi bathi bakhuluma ngenhlupho esifase ama-youth thina singekho khonapho akulanto abayenza.
Ujajuliswa ukuba balitholile ithuba emhlanganweni weZimzam Partnership uManyamambi.
And then we're given a chance futhi yokuthi siye siphume, siyehlangana njengama-youth sodwa, siyodiscussa sivumelane esikufunayo, sipresent ama-goals for 2017-2018.
U-Arthur Ndlovu usebenzana nabenhlanganiso ye-Community Working Group on Health, ngomunye wabatholisa imfundiso kwabanye bakhe koBulawayo.
Sifuna ukuthi nga into iplan ukuthi kuzayenza into enje and bebuye kithi ma youth bezosibuza bathi ma youth lifunani, lifuna ukwenzelwani. Sibatshele njalo ukuthi sifuna izinto zakhona ziyenzwe kanjani.
UNdlovu uthi okudanisayo ukuthi abadala yibo bavame ukubakhulumela sikhathi sonke.
Ade ngikukhuthaza kakhulu ukuthi kube le active participation yama youth. Sakhona singasibizwa sifike sizohlala nje besinika ukudla sithi sifuna sikhulume, singakhuluma besizwe, bengasizwa sibone i-change.
Unkosazana Felicitas Ncube ohlala eChabalala koBulawayo usebenzana labenhlanganiso yeScripture Union Thuthuka kuhlangothi lwabantwana abaphila behlala ezitaladeni.
Isikhathi esiningi not only kuma-organizations kuphela but yonke indawo elizweni lonke nje ama-youth thina labantwana asiphiwa ithuba lokuthi izifiso zethu kumbe ama-plans ethu azwakale. Noma kulama-projects abuyayo, kulama-programs abuyayo for abantwana, kubuya sokuhleli yokudala thina sesisenza kuphela silandela osokuvuna.
abasakhulayo laba bathi okuhlelwa bona bengekho aqondananga labo ngakho ke akusoze kwafa kwabasebenzela kuyikwephula ilungelo labo nxa bencitshwa ithuba lokuveza imbono yabo ngalezo nhlelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Abasakhulayo beZimbabwe abahlala eJohannesburg leSouth Africa babelohlelo lokuncedisa abadabuka eZimbabwe abadubekayo abangelandawo zokuhlala eJohannesburg. Emkhosini abawenze ngempela viki abeZimbabwe laba baphe abanye babo ukudla njalo bebafundisa ngokuqakatheka kokubuyela ekhaya ukuyabhalisa kugwalo lwabalelungelo lokuvota ukuze bavote ngomnyaka ozayo. UMike Wobe weStudio 7 uxoxelo Nkosazana Vimbayishe Mushwaburi omunye wabaphatheke kulolu hlelo.
Sina sibone kulombono omuhle kakhulu ukuthi sihlale phansi sibone ukuthi yini esingayenza ukuthi lathi sincedise ngendlela esizikwanisayo. Safika endaweni yokuthi sibone ukuthi ngangcono sibaphekele nje khona lokho kuncane kungabasiza endaweni ejeneyo. Kodwa injongo kakhulu eqhakathekile ngokuthi sibayenze ukuthi bananzelele ukuthi nxa sibanakanela bazaqalisa ukuba lethemba kancane elokuthi iZimbabwe yabo izaba ngcono.
Uphinde waphatha le ndaba yokuthi abantu kumele babuyele ekhaya bayovota. Belikhuluma labo libaxoxisa ukuthi kuqhakathekile okungakanani na?
Yes, sikhulume labo kodwa asikhulumanga okudiphu kakhulu ngoba injongo yethu ukuthi besihambe kumele sihambe siyebanika ukudla.
Kuleso sikhathi sakho uphila kwele South Africa, ungathi uhlangene lezalwane ezingaki ezibhekane ngalolu dubo lokuhlala emgwaqweni?
Ngawutshela amanga nxa ngawutshela amanamba ngoba ukhumbula ukuthi mina ngile 2 years kuphela ngihlala eSouth Africa. But kulezo 2 years sengibona into eziningi kakhulu. Sengibona ukudubeka kwabantu abaningi. Abantu engihambe ngababo nge-weekend le ephelileyo ukuthi ngabantu abakhona lapha eJoburg. Lapha besihambe khona sitshele ukuthi kulamaZimbabwe ayi-3,000 ahlale e-car park kuphela. Indawo encane kakhulu.
Kukhasi lakho elebulenjini bokuzilibazisa ele-Facebook ubhale ukuthi uhlangene labantu ababhekane lalolu dubo lokungaboni kahle, abanye bengela zandla. Bakhona abaningi na abakusimo esinjalo, njalo ngubani obasizayo lesidingeko zabo?
Baningi kakhulu. Njengokukhuluma kwami ngikutshela ukuthi endaweni lapho bekulabantu abayi-1,000 amaZimbabweni, bebesitshela ukuthi half yalabo ngabantu abangaboniyo, ngabantu abaphysically handicapped. Bayazisiza laba bantu. Umsebenzi wabo yikuhamba besiyacela kwama-robots, besiyacela usizo.
Laba abafisa ukubambisana kuhlelo lwakho lolu bangakuthinta kanjani?
Bangangithinta ku-Facebook.
UNkosazana Vimbayishe Mushwaburi ngosakhulayo ophatheke kuhlelo lokuncedisa abaswelayo ngokudla. Sixoxelaye eseGoli.
Kwezemidlalo, iqembu lomdlalo wenguqu leBlack Rhinos yilo eselikhokhela kungalane yemiklomelo yePremier Soccer League okunengasikuzweni kuJoseph Njanji.
Iqembu leBlack Rhinos lemiklomelo ngamashumi amabili ngemva kokunqoba emidlalweni eyisithupha laba ngujikelo bhanqa kabili lanqotshwa kanye ngempela viki edluleyo. Iqembu leRhinos litshayele wange nge-3 kanya njalo limpumela iza ngemva kokuba abafana beChipembere benqobe iqembu leDynamos nge-1 kanya phakathi kweviki edluleyo. Leli qembu leBlack Rhinos liphenduke lonyaka kusigaba sePSL ngemva kokugunyulwa ngomnyaka ka-2014 njalo lake laphakamisa isicoco seligi kabili kudala ngo-1984 lango-1987. Ngemva kweqembu leBlack Rhinos kule qembu leNgezi Platinum Stars lele-FC Platinum wona ale miklomelo elitshumi lathoba munemunye, kuthi endaweni yesine kule qembu leZPC Caribbean elile miklomelo elitshumi lathoba munembili. Iqembu leHighlanders lihleze endaweni yesihlanu lile miklomelo elitshumi lesikhombisa njalo linqobe leBantu Rovers nge-2-1 ngomgqibelo. Limpumela itshiye iqembu leBantu Rovers lihleze endaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane, kodwa umeneja waleli qembu Agent Sawu uthi uyathokoza ngendlela abafana babo abadlale ngayo leqembu leHighlanders. Elinye iqembu eliphenduke lonyaka ngemva kokugunyulwa ngomnyaka ka-2014 elishabhani mine lisendaweni yetshumi lile miklomelo elitshumi njalo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingujoseph Njanji.
Siyabonga njanji igama uChris Gande lilale.
Lo ntungameli inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.